so sweet is that we problem in Zimbabwe. Number one, ama teachers are incapacitated. Nananzelela ama unions amaningi ebekhuthaza ukuthi ama teachers indaba incapacitation ehambe esikolo maybe twice a week. So as a result, that is suffering education abantwana. Yebo, siyavuma ukuthi ama teachers is a problem lokhu suffer, but nathi lithatha fundamental right yomntwana, education yomntwana is suffer, and then it becomes a total different issue.
Yes, siyakubona sibili ukuthi ube lesipindi esinye esimangalisayo ukuthi uhambele abantwana litshengisele. Enhliziyweni yakho kade usithi nikhombana ukwenze khonokho?
Ngokuyisipindi njengokhulume ukukhulumayo, but besithi phela let this generation enjani layo ikhulume, ize express. Because mna vele the idea vele thina besibona ukuthi who are suffering the most was the child. So nxa umntwana ezasuffer the most and ipopulace yabantu abadala ibukele and stand aside. So the kids get that right ukuthi be-express.
Singathi-ke abantwana yibo abathe bakwenze kumbe lawe nguwe okuqaliseleyo, kuhambe njani khona?
Abantwana nxa bebuya esikolo, teachers in local parentage, which means mina ngasesikolo ngumzali wabantwana. So la kuthi nxa abantwana befuna uku-expressa something, ngibayekele bephume bebodwa, then that means nami ngabe sengiphethe i-obligation yami as a teacher. Kade kungayenzwa ngoba abantwana nxa bebuya esikolo babesesandleni sikateacher, ukusho uteacher nguye abe sengumzali. So ukuthi ngiyekela abantwana bephume bekungayenzi nginamuntu ongumzali, so ayisaphuma sonke.
Yes, siyabona inkulumbana te seliphumile, kade kulokuningi kade likhuluma ngakho. Okade kuvele kuyisiqoqela sendaba yikuthi lenzeni, litshengiseleni.
I think linganzelela ama posters ade khona ade 3, one at the CDC is for every Zimbabwean child. Kusho ukuthi sebesisho ukuthi lokhu ayithi ukuyenzela umntwana wonke onjani osezimbabwe. Number two, bekule issue yokuthi yifind ukuthi abazali abaningi sebethole imali encane, but kube lama hikes nje kule ifees izani ikhwezo yabanjani yaba kakhulu. Number three, the children bebezamthi bebuze ma-organizations enzangabo UNICEF ukuthi anti-right yethu why singani si-infringe. So zamanzela bekulama-poster ayi-3 ekukhulumeni wona abantwana adebelokuchanta besithi wona i-right is ever right yami ye-education, lokuthi i-education yeza yabanika amazi.
Mhm, siyabona njalo ke besudingwa sibili phansi phezulu, uphephile kulokhu. Njalo ke ubona ngazani eZimbabwe pho sokuzalelwa ingwe kumbe kume njani?
Mna engikubalayo ngabade ntinga ngamapolisi ngingade ngasozimbalele, but ngaso sikhathi sendinga i-state security, sendinga i-military intelligence, sendinga i-prison intelligence, all six arms ezama-security forces ezindinga. So ikhokwenza ukuthi ngingathingabale ngoba lami lingabeshingesabela impilo yami.
Yes, singathi-ke nxa ungakhulumela ababalisi ungabatshelani ngakhona okokwenzileyo?
Mna into engayikhuluma yokuthi inivesithi sikufole ze example abalandele okwenziwa ngabantwana abantu abenzizungayo. I think sokulesikhathi sibili i-teaching profession izama ukukhuluma, sokulesikhathi and kanye uhulumende kanjani ikalalele. Abe ngajoyina sibili into yenziwe injuba yeschool, ngibona ngani utisha uzaphakamiswa le mfundo ezanjani, le mfundo izaphakamiswa eZimbabwe.
Ye, nxa ungatshela ke abantwana ungathini umlayezelo wakho?
Into engayisazi ngoba i-right yokuthi bezi-express le i-right eyazakala ezindabe-United Nations. So the moment naso kusa abantwana abavunye nje uku-expressa i-right yona leya, which means we've got a problem eZimbabwe, a problem enkulu kakhulu. It means kuma-human right asenze kahle.